Lanxa imfundo seyenziwa yaba yimfanelo kuye wonke umntwana kusukela kweleminyaka emine, abazali kanye lenkokheli zakulumango zithi uhulumende ngabe imfundo yabo ECD le wayesungula okusemthethweni ngemva kokwakha izikolo duzane lemizi ukuze kwehlise imango emide ehanjwa yilaba abaseluchako. Ukhansila kaWard 6 unkosikazi Noliya Gumede emangweni weMilonga uthi kunje abantwana abaningi kabasayi ezikolo nsuku zonke.
ECD site, from Shandani to Sisiyati, bahamba a matter of 5 plus kilometers umntwana omncane siye esikolo. Lapho engikhona mina iSisiyati 2 besifunda eMdimagule ngapha eStandard Ward. 5 to 7 kilometers umntwana siye esikolo. Sicela kube lokuyisikolo okuncane ukuthi umntwana omncane siqalisele khonapho abe sesiya esikolo ezinkulu.
Ukhansela wekaChechete umnumzana Give Me Again Moyo uthi iningi labantwana baka-ECD kalikaqini, ngakho kugcina kusiba ngumthwalo womzali ukubeletha ingane emhlane emusa esikolo phinde amhlangabeze.
Umntwana uma esesuka endaweni ekhatshana esesikolo kuye kuyabe kungamphathi kuhle, ngafika sediniwe. So kuyisifiso sethu sokuthi kuvulwe indawo eziningi esingathi ngama-education centers, especially ku-early child development, kwenzela ukuthi umntwana uma esesemncane laphana engasizondi isikolo ngenxa yoma. So kuyisifiso sethu sokuthi between each and every primary school at least kubele
omunye wabathwelela umthwalo ngonkosikazi Ethel Sibindi waseMilonga othi uqukula umntwana ngovivi emusa eNdimankule.
Okwalapha kunzima, sivuka ngo-5 ekuseni ngigesa umntwana ngilungiselethe isikolo, ngimphekezile eze yofika ngo-7 ngoba sihamba umango omude, uhambe wekhala indlela yonke ngoba umango omude uhambe esiywa kwezinye isikhathi eke vuke ngimthintithi. Kodwa kunjalo ngiyamphekezela, ngize ngiyomshiya esikolo ngoba lezi nyamazane ezilobungozi ebantwaneni kulezi nzovu lezinsizi. Njalo futhi ufika esediniwe ngoba ebehambe umango omude.
Uhlupho lolu lubikwa lungabhahanga emangweni weWange kodwa luyimvama esigabeni sonke nje seMathebeleland North. Lokhu kufakazwa njalo luphenyo olwenziwa ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Report yomnyaka ophelileyo besithi abantwana abangaba yisilinganiso samachumi edlula amahlanu ekhulwini 53.3% esabelweni lesi baphelela emfundweni ephansi eprimary, kuthi ihlekana nje elingayindawo yilo eliqeqesha lifike kumfundo yekolitshini. Umphathi ntambo weMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uyakusekela lokhu kodwa esithi ingqobe ikumakhansili ngoba kuyilapho okumele kusetshenziswe imali ze-devolution funds.
Yizwi imali zonezo ezisebenza into ezinjalo ukuthi aluba bona ba-identify nxa bebona ukuthi kule ndawo laphana isikhexo bephumele resolution njengama-councillors ukuthi imali leyana ingabuya e-devolution beyakha i-ECD eseduzane le mizi ukuthi abantwana bengahambi imango emide. Njalo bakhona okokutsho ukuthi abantwana abaningi bagcina bephelele primary level because ama-secondary schools abekhatshana, abantwana begcine bedonde ukuya ezikolo zangkhona kwakule nyamazana kulezigebenga abantwana badlema lanxa behambe imango emide.
Kunje amakhansila athi esiqintini seBhinga kumpumela yezimsekhi yomnyaka odluleyo izikolo ezilithumi lathoba munwembili zaswela ngitsho umfundi oyedwa wafinyelela ukwedlulela phambili ngemfundo ngemva kwempumela ye-olevu. Umoyo uthi ukuze kwehliswe uhlupho lolu uhulumende ngaphansi kohlangothi lwezemfundo usehlale phansi waphuma lecebo lokuthi kwakhiwe ezinye njalo izikolo zesekhendari eziningi esigabeni sonke seMandebeleni yenyakatho langezansi ngemva kokunanzelela ukuba izigaba lezi ziyasilela kwezemfundo nxa ziqathaniswa lezinye izabelo okuyikho okwenza izinga lokuqeqesha liqhubeke lisehla. Ngimele iStudio 7 ngiseWange ngiwunokuthaba Dlamini.